Isinqumo somthetho andaba gasitshintshi isifiso lokukhethwa okwayenzwa umnumzana uPresident Nelson Chamisa ngabantu beZimbabwe namalunga ebandla leMDC. So singathi ngesikhiwa ngumbane vele uyuphazima kwezulu lapho ungelambane khona. Yinto uphazima lokhana okungayethusiyo abathi ngesikhiwa i-Brutal Fulman kumbe i-Harmless Thunderbolt. Nxa sikhangele njalo sibona ukuthi ukhuphe yena ulebandla lakhe alibiza esithi yi-MDCT elethu yi-MDC Alliance. So yinto ezehlukeneyo lezo, into ezimbili, yena ulamabhanana thina silama-orange. Hambe shiwa kuthiyene.
Manje pho seliza kwenzani njengoba lesi sinqumo singaphikiseki emthethwandaba?
Phamfowethu Chris, akula sinqumo esimangalisayo ngoba phela yena ungakhangela wangena kukhetho lika-2018 esebenzisa ibizo le-MDCT. Thina sangena kukhetho sisebenzisa ibizo le-MDC Alliance. Yinto ezehlukeneyo lezo mfowethu. Njalo imthethandaba yeZimbabwe le vele kusobala ukuthi imthethandaba leyana esithi ngesikhiwa e-captured vele eyenza into ezithandwa ngubani? Ngumnangagwa. Thina sibona ukuthi ubukhokheli buka-advocate Nelson Chamisa busuka ekuthini? Ekuthi wakhethwa ngabantu beZimbabwe, wakhethwa ngamalunga ebandla le-MDC. So amboni into engabi phazamisa uZulu, amboni into engabi yenza ukuthi abantu bengazwisisi ukuthi kuhamba kanjani. Thina saba le Congress yethu ngo-May 2019 ukhuphe waba le Congress yakhe. So kusobala ukuthi vele ngamabandla achiyeneyo.
Sizwe ezinye iziphathamandla zebandla ezifana lomnumzana Morgan Komitsi labanye besithi bayasekela isinqumo lesi esithethwe ngumthethwandaba. Manje lithini lina njengebandla?
Akwalelwa phela ukuthi uMorgan Komitsi akhethe akufunayo. Anje uvele kuleyo ngoma eyabadala, ingoma yendulo, unyama yembongolo okhetha omthandayo. So ngukhethile khethile uMorgan Komitsi ukhethe ukuthi alandele isinqumo sisekela umama uThokozani Khuphe. Thina abanye silandela uMongameli Nelson Chamisa. So hayi akulalutho aluphambanisileyo uMorgan Komitsi ngokuthi umuntu akhethe lilungelo, ukuthi azikhethe lo lilungelo elikhona emthethweni. So amboni ukuthi kungabe kulolutho olumangalisayo.